kumele sinanzelele ukuthi okokuqala kona vele ukwakha ku-wetland akuvumekalakanga kukho emthethweni futhi akusonto enhle ngoba kuyaphambanisa esingathi thina imvelo njalo futhi kuyaphambanisa lalo ilungelo lomuntu ngoba yonke isakhiwo esakhelwe ku-wetland asiqinanga njalo futhi kasi singayenzakala ukuthi sidilike noma langayiphi isikhathi. So sibona kulinyathelo elihle ukuthi abantu basuswe lapha kade kuyakhele khona kuma-wetland ngoba kuvikela amalungelo abo njalo futhi kuvikela ezemvelo ikanti lamanzi ngoba yinto ezintathu okumele sizihlanganiselezo. Kodwa into okumele sinanzelele ukuthi abantu laba bathi besakha izikhathi eziningi abanye bakhona baphiwa ngama-private developers abanye bathenga lezi zitendi. Akungabi ukudiliza lokuthana okunganithwa sesisilwa kodwa abantu kabaphiwe enye indawo yokuhlala then lapha bazahamba baye kwakha khona baphiwe le notice yokuthi hayi dilizana izakhiwo zenu liyehlala laphana. Sikhangele futhi ukuthi kanti umuntu azahlale khonapha isizathu kuyini. La wayethengiselwe yi-council kumbe wayethengiselwe ngu-developer yena lo amthengiselayo nguye okumele abe nomlandu wokumakhela enye indawo yakhe yokuhlala. Nxa wadebha isikotsho emzini wakhe nxa ukuthi istendi lesi wasiphiwa legally kumele yona lowo wamnika istendi asuke amkompasete ukuyakwenza kutsha. Kungabi into esisiba ngumlando futhi phezu komuntu ikakhulu yena umuntu nxa engaziphanga. Kodwa kulabo abaziphayo izitendi ngokungekho emthethweni hhayi lokho sokungokwabo labo kumele bakhangele indawo bangaziki okokuqala vela kumele angabaziniki izitendi kungekho emthethweni.
Zona indawo lezo kuthiwa ngama-wetlands maphosa ziqakatheke ngani nxa ungachasisela uZulu?
I-wetland iqakatheke kakhulu izabala entweni eziphosa ezintathu. Okokuqala iyancedisa lokho esithi i-underground water. Nxa sikule wetland kuyenza ukuthi amanzi ngaphansi ahlale ekhona amanzi athole ukuvuseleleka ngaphansi i-underground water. Number two, i-wetland iyagcina amanzi okwenza ukuthi imvelo yaleyo ndawo layo ihlale igcinakale kuhle. Okanti okwesithathu zikhona izinanakazana esingathi ngama-species izinanakazana lotshani lezihlahla okukhula kuma-wetland kuphela. So ukugcina i-wetland ke kuyinto eqakathekileyo ngaleso sizathu ngoba nxa amanzi ekhona amanzi lawana ayancedisa abantu ukuthi labo bahlale belani belamanzi abantu bengatshelwa ngamanzi ikakhulu nxa sikhangela isikhathi lona lesi se-climate change.